umongameli Mnangagwa ubekhuluma eNyamandlovu. Kunhlelo zokuphawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Uthe abangahlatshwanga ijekiseni le balakho ukubhekana lobunzima kwelakusasa ngoba bengasoze banelisa ukusebenzisa inhlelo zomphakathi ezifana lokugada amabhasi asetshenziswa ngumuntu wonke. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa.
My cabinet and myself in 2 weeks, when the next 2 weeks, when the next consignment comes, I'll be vaccinated, you will be vaccinated, and other cabinet ministers.
Our money is good by you. It just can't go out, can I snack by our one basa? Can I snack by our queen Zupko bass? Saka utobona kutoita sei.
Kumaviki amabili alandelayo sekubuye omunye umuthi. Ngizohlatshwa mina labaphatha intambo bami. Bonke abaphatha intambo bazohlatshwa. Lizohlatshwa lani? Wena ungubani? Akawubanjwa ngamandla ukuthi uhlatshwe. Sizofika isikhathi sokuba kawutholi imsebenzi nxa ungahlatshwanga. Kawugadi ibhasi yezupho nxa ungahlatshwanga. Kungakho ke kumele ubone ukuthi wenza cebo bani. Lama jekiseni ahlatshwa kungelanhlawulo.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavelas Khumalo, usola amazwi kamongameli Mnangagwa.
Yiyo into esihlala siyikhuluma leyi ukuthi uhulumende wethu, u-indicator left, yena abe eseturn right. Kunkulumo yona leyo, ucina yena esethusela abantu, esefaka ama threats esithi yena umuntu eyabe engahlatshwanga ivaccine lay gasoze azuze umsebenzi njalo gasoze avunyezwe ukugada ipublic transport. Yinto esidanisayo njalo yinto esimangalisayo. Kuthi ukuthi uhulumende kutshengisa ukuthi gala plan ezwayo.
Umhlali weHighfields eHarare uMnumzana Majaha Ncube uthi iyamphica linkulumo kamongameli.
Ekuqaleni wathi yena umuntu ofuna ukuhlatshwa uyahlatshwa, ungafuniyo uyayekela. Khathesi setshintsha i-statement, ungakhangela futhi yena akakahlatshwa kodwa sefuna wonke umuntu ahlabe. Nxa ungahlatshwanga usafumani lo msebenzi, awusakwanisa ukugada uZupco. Akukho fair lokhu ngoba into leyo imele ibe yi-choice yakho. Uma ufuna uyehlatshwa, uma ungafuni uyekele. Nothi lokhu asekwenza ukusifosa indirectly, asizwani lakho ke thina lokhu, akulaza freedom lapha. Ayisiyo into leyo esayilolayo inkululeko.
Imbiko iveza ukuthi bakhona abalokhe bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba bengasuthiswa yikusebenza kwalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus lilokhe liguquka isimo lisiba ngama-variants ehlukeneyo. Ndawonye kumele eleChina lithengisele leZimbabwe amajekiseni ayisigidi esilamakhulu athobaminwe mbili 1.8 million doses phezu kwala anikezwe ilizwe kungekho nhlawulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.